kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni in a normal situation besibokubekwa like sithi e-athlon bokubekwa between 8 and 12 ngelanga bese siba le mngcwabo between 8 and 12 ngelanga e-athlon cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali ama-still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-athlon inumber yethu besikhuphukile izingabe beselikhwelile sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga okungangokuthi inani lakhona sibili bese likhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanise kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo and inkulu kakhulu ukuthi ngisho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese sisiba le challenge enkulu bese sisiba overwhelmed sibili kokuthi besingasanelisi sibili bese sisiba ngamaphezulu kwamahlombe ngendaba ye-COVID-19 yona le ekhona.
Sizwa kuthiwa amathuna e-West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njenge-council lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulume ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi e-West Park kasisabeki njengobulawayo, sisangcwabi njengobulawayo city council. Sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalela yo kube sokubuya labanye bama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa e-West Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon le-Luveve Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo. So i-problem the sibelayo ngamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha ama godi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe so umtshina ubungasatholi la ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa. But ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service.